Ukusilela kwemali yephepha sokufike kusibanga esibi ngesikhathi abanye osomabhizimusi bebhadalisa umthelo omkhulu kulabo abathenga ngemali kamakhalekhukhwini. Ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwemali kulandela ukususwa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe lanxa abanye osomabhizimusi belokhu beyemukela idola leMelika leRand leSouth Africa okungaphandle komthetho. Osiphatheleni labo babikwa bebhadalisa umthelo nxa umuntu efuna imali uqobo lwayo, hathi ekamakhalekhukhwini osekwenza ubunzima obukhona buphindwe kabili. Ukansila wedolobho leVictoria Falls umnumzana Esias Mambume uthi kuludubo elizweni ngokusilela kwemali.
Imali cash leyo kubizwa kuthiwa yibond, ayibonwa, ayibonakali. Ayikho elizweni, ayikho emabank. Itholakala nje kuphela kuma black market emkhotweni. And nxa uyithola kwangapho iyabe idura kakhulu as compared to ama rates esiwathola kutransfer la ku-RTGS. So abantu bengaze behole imali yabo kuthiwa ngama-bond. Ungaye bank usithi mfuke uthathe imali yami eyafakwa ikampani engiyisebenzelayo, uzezwa kuthiwa asilayo leyo mali, hambe uyisebenzise ikadi yenze i-plastic money. Kukanti kulama-fueling stations, indawo ezithengisa khona amafutha ezimota, abangasafuni i-transfer kumbe i-cash or any other form of payment, sebedimanda i-cash yona ngokwayo ingatholakali. Mhlanokuyana ngangi-driver ngivela eMashingo, ngafika kwenye i-fueling station esema-reserve nje, e-Growth Point. Ngathi mfo ukuthenga i-fuel, kanti i-fuel silayo sibili, but sifuna i-cash yona ngokwayo. So hayi simo sibe eZimbabwe.
Umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi abaphila ngokuthenga bethengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Ndiweni uthi isisindo semali sehle kakhulu kumalanga amalutshwana asanda kwedlula.
Hayi imali kulobunzima, inkinga ekhona ukuthi umnumzana Gandhi esingathi RTGS ngelalibhondi liwe okumangalisayo amalanga nje ambalwa adlulileyo. Kuba kunje nje nxa lawa ebethi bathengisa imali ku-black market irate ibiza abo 15-17 wakhayela irate yangkhona iqhuphuke kakhulu nje amalanga amambalwa adlulileyo. Kusho ukuthi khonokho-ke sokune-demand, so imali isidingwa kakhulu ngumuntu wonke. Ngokunjalo-ke sokuzaba nzima ukuthi imali itholakale.
Ingcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi lanxa imali ingatholakali emabhanga, emkambo wensitha iyatholakala kodwa isifakelwe umthelo.
Neqiniso ukuthi imali kayitholakali singathi kumabhenki, kodwa imali iningi kakhulu ebantwini abayithengisayo ngama-percentage amaningi kakhulu besenzi i-advocacy. So ungahamba e-bank uzathola ukuthi either awutholi lutho kumbe bayakunika imali engatholi lutho ama-$20 kumbe ama-$40. Kodwa nxa ungaya emkambeni laphana kwi-informal market bakhona abantu abathengisa i-cash besebenzisa eco-cash kodwa becharger ama 40-50%.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kwethula umbiko othi ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe kubangelwa ukuthi umkambo wegwayi eliyilo elitholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe usandavalwa. Kodwa ingcwethi kwezomnotho ukutshela uyakulandula lokhu.
Imali ayiqalanga ukungabi khona lamuhla. Igwayi siyalithengisa mnyaka ngomnyaka, kodwa imali ayiqalanga ukungabi khona lamuhla. Uzakhumbula ukuthi ngomnyaka ophelileyo imali ibingekho. Isindo semali sitshengisa ukuthi akula production enzakalayo lapha elizweni. Ukuthengiswa kwegwayi ingaba yisizathu sibili, kodwa iqiniso yokuthi akula production enzakalayo lapha elizweni olungayenza ukuthi abantu bakwanise ukuthi uthengise izinto phandle kwelizwe bazuze i-foreign currency. Yikho isisindo semali esiqhubeka sisiwa lapha eShop.
Idola leMelika selithengwa ngamabhondi alithumi lasithupha emkambo wensitha ezidaladini. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.